Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 9 kwenkwezi 2023 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Uma industry amqoka sikhangela okokuqala kwezokulima i-agriculture kukota yokuqala yehla nge 9.4%, ikota yesibili yakhwela nge 13%, ikota yesithathu yehla nge 12.3%, ikota yokugcina eso yakhwela nge 9.7%.
Uhlangothi lwezimstats lwethula umbiko oveza ukhuphuka lokwehla kwenzuzo yomnotho elizwe kusukela ngomnyaka ka 2019 kusiya ku 2022.
Asoro ukuthi amanye amaparties ngakaqedi ukukhetha abantu abazawumela ukuthengisela ukuthi abakwanisi ukuzimela abana noma even i-direction ukuthi bangayenza.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change libikwa lingakaqedi uhlelo lwalo lokudinga abazalimela kukhetho lokudinga amalunga ebhalatale lephalamende nawekhansili lanxa sokwedlule inyanga lokho uhlelo lolu lusenziwa. Inhlanganiso ye-Fraser Institute ithi ele Zimbabwe lisemuva kulamazwe wonke omhlaba jikelele ekutholeni abafisa ukungena kubhizimusi lokwemba amatshe aligugu lokunye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uhlangothi olubona ngokuqhuba uphenyo lukahulumende oleZimbabwe National Statistics Agency kumbe Zimstats namhla lwethule umbiko oveza ukukhuphuka lokwehla kwenzuzo yomnotho elizwe kusukela ngomnyaka ka-2019 kusiya umnyaka ka-2022. U-Anastasia Ndlovu usipha lolo daba.
IZimbabwe National Statistics Agency ibika ukuba ilezigaba zomnotho eziphose zifike amachumi amabili 18 abazicubungulayo ukuthi ziletha inzuzo kumbe hatshi. Umsebenzi wokulima, ukulungiswa kwempahla ehlukeneyo, okwemba ezokwethulwa kwemibiko, okuthenga lokuthengisa, owamandla kagetsi leminye yiyo ebikwa ihamba phambili ekuthuthukiseni ezomnotho welizwe. Umnumzana Sifiso Mpofu kwetha lezimstats uchaza kabanzi ngempumela yokusebenza kwezigaba lezi ezomnotho ezweni.
Quarter 1 yayehla ngo 16.1%, then amakota 2 lo 3 lo 4 akhwela ngo 3.6%, 5.6% and 6.8% elandelana kunjalo. Sensiya kuma industry amqoka sikhangela okokuqala kwezokulima i-agriculture. Agriculture kukota yokuqala yehla nge 9.4%, ikota yesibili yakhwela nge 13%, ikota yesithathu yehla nge 12.3%, ikota yokugcina eso yakhwela nge 9.7%.
Umqondisi wezimstats umnumzana Taguma Mahonde ubike ukuba kusukela ngomnyaka ozayo bazagqila ekucubunguleni amabhizimusi ezweni phansi kohlelo abalubiza ngokuthi yi-economic census. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mandla Chuma uthi ukwehla kwe-inflation akutsho ukuthi ezomnotho zimi kuhle ezweni.
Ngoba ngawukhangela indlela idolara kulele liwe ngalo ezeli 1:2,000 kuqathanisa le dollar kwe-America, kutshengise ukuthi kona into zinzima, inflation ikhwelile. Ngoba emkambweni wensitha lo bathi black market yikho lapho kule rate eyiyo esiyaziyo ukuthi i-rate ebambekayo, not le government yokuvala abantu emehlweni. So ayi bayazixoxela nje lapho ngabe sithi inflation yehlile.
Ocubungula ezomnotho umnumzana Efincube uthi isilinganiso se-GDP ezweni asihambelani leholo lezisebenzi lentengo yempahla.
Isimo somnotho siya siyadilika, izinto ziyakhwela ziyaphezulu. Abantu abaningi singakhohlwa ukuthi abasebenzi abazuzi nzuzo thizeni ezakwazi ukuthi bakwazi ukondla abantu ababo, bakwazi ukuya esikolo, bakwazi ukuya esibhedlela, bakwazi ukuba lokudla okwanele ukwakha umzimba. Ngakho ke inani labantu abangabayanga kakhulu labalala bengahlanga labangazuzi ukudla nje kwanhlobo lizaya lokhe lisanda liqansa lisiya phezulu okuyinto enzima kakhulu phezulu kobunzima abantu akade vele sebelabo kuze kufike manje.
Ukugugudeka komnotho weZimbabwe iinflation ibikusilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75% ngenyanga edluleyo kamabasa. NgoZibandlela yedlula isilinganiso sokuphethwe kabili i-101.5%, ngunhlolanja ibiku 92.3%, ngombimbitho ibiku 87.6%, okudale ukuba amabhizimusi amaningi adonse nzima ngapha intengo yempahla ehlukeneyo iqansa. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change libikwa lingakaqedi uhlelo lwalo lokudinga abazalimela kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lawekansili lanxa sokwedlule inyanga lokhu lolu hlelo lwaqalayo. Lokhu sokudala imibuzo yokuthi kambe i-CCC isilungele na ukumelana lebandla le-ZANU-PF kukhetho oluzayo. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuza ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa esebeke ukuba akusenzuku zatshwala engakethuli ilanga lokuqhutshwa kukhetho. Abe-CCC baqale uhlelo lwabo lokudinga abazalimela kukhetho besithi abasoze benze ukhetho lwama-primary elections kodwa uZulu nguye ozazikhethela ezabelweni labo afuna ukuthi abamele. Ngesikhathi iqala ukhetho lolu i-CCC yathi luzaphela ngemva kwamaviki amathathu kodwa sekwedlule inyanga uhlelo lolu lwaqalayo kodwa kuze kube manje lokhu ingakethuli uluhlu lwamabizo alabo abazayimela kukhetho. Ingcitshi zithi uhlelo lolu lukhanya soludale inkinga ezithile sokungakhanyi ukuba ngubani ozamela i-CCC nanko ilizwe selisalwe izinyanga ezimbili ukuthi ukhetho lwenziwe. Enye yalezi ngcitshi umnumzana Elisha Sithole osebenza e-Coalition ye-University of Zimbabwe efundisa izifundo zombusazwe uthi kusobala ukuba uhlelo lwabe-CCC solubhekane lobunzima.
Kule confusion ukuthi onguye ngubani. Kodwa into eyenzakalayo ukuthi ama-strongholds awe-MDC kaTsvangirai amaningi aphuma angena kule ekaMonzora. But kathesi ngenxa yokuthi uKhuphe usephenduka bonke abantu labana sebephenduka loKhuphe futhi but akade besele under uChamisa balokhe befuna ukuthi bona kuphungulwe bona.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi ecubungula ezombusazwe esebenza izimele umnumzana yeBhedube yena othi i-CCC kwakumele yenze ukhetho lwama-primary.
Ukuthi amanye ama-parties ngakaqedi ukukhetha abantu abazawumela kuthengiselwa ukuthi abakwanisi ukuzimela abala noma even i-direction ukuthi bangayenza njani.
Kodwa abe-CCC bathi uZulu akumelanga ethuke ngoba sebekusibanga saphezulu njalo uluhlu lwamabizo alaba abazamela ibandla leli eseseduze ukwethulwa kumphakathi. Lokhu kuchiwo ngumsekelo wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Felix Mafam.
Asikakhuphi amabizo ama-candidates ama-councillors lama-MPs ngezizathu zokuthi sifuna ukwenza izinto zethu zibe mncwaba zingaphazamisa abantu kwenzela ukuthi konke sikwenzayo kulandela indlela. Umhlahlandlela wethu wawulama-stages amane, awe-nomination, awe-vetting, awe-caucus by the stakeholders sokubuya i-announcement yi-political organ of the party. Njalo sibona ngani asiphuzanga kangako ngoba siyakwazi ukuthi abantu bamelele ukuthi sikhupha amabizo.
Umnumzana Admire Maskati webandla le-ZANU-PF ozancindisa esihlalweni esempopho mamzilikazi uthi ibandla lakhe lilungele ukhetho ukwedlula amabandla wonke elizweni.
Lokhu kwenza ukuthi njengebandla siyenze kube le democracy ukuthi abantu kumbe abakhokheli bebandla babantu abazamela ibandla le-ZANU-PF ukhetho olubuyayo olika-2023 bavele ebantwini.
Amabandla afana le-ZAPU, NCA, le-MDCT lamanye lawo kawawethule uluhlu lwamagama abazawamela ukhetho lwalonyaka besithi basadinga ukuba ngobani abafanele ukuncintisa umnumzana ebed jamuka webandla le-ideas party of democracy ipd uthi ibandla lakhe lizaqeda ukukhetha inkokeli kumalanga alandelayo
kuma-primary elections yahamba so sesiqalisile ama-preparations ethu so sizaliyazisa very soon ama-mps ethu azasuka ebantwini then ama-councillors ebantwini
kuminyaka edluleyo abamabandla aphikisayo bavame ukukhonona besithi ukhetho aluqhutshwa ngendlela kodwa abanye bathi ukuqoqeka kwe-ZANU-PF kwenza inqobe ngezikhathi eziningi umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukuba uzaphawula ilanga lokhetho kunsukwana ezilandelayo khuthaza uzulu ukuba avote ngokuthula ngimele istudio 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Iqhubekela phambili impi yomvukela kwele Sudan okulabantu abafika inkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa 700,000 asebebaleke emizini yabo basabalala ilizwe lonke. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ibutho likahulumende lecele lebutho elilamandla amangalisayo ele-Rapid Support Forces bebelisana okwesabekayo namhla eKhartoum. Inhlanganiso ye-United Nations International Organization for Migration ithi baningi abantu abafisa ukuyaphephela kwamanye amazwe. Kusenzakala konke lokhu, amacelo omabili alwayo alezithunywa ezikwele Saudi Arabia ezizama ukumisa impi yomvukela le. Abalwayo ngu-General Abdel Fattah al-Burhan lo-General Mohamed Hamdan Dagalo abasusa umnumzana Omar al-Bashir esikhundleni ngomnyaka ka-2019. Ele Zimbabwe selihlenge abantu abedlula kancane amachumi ayisithupha 63. Kubikwa ukuba abathathu lokhu befisa ukuhlengwa ngurhulumente. Sixoxe lomnumzana Rafael Mthombeni olandela udaba lolu ekwelemelika.
Impile eseSudan iyadanisa sibili kakhulu. Yekuthi nje izinto zakithi Afrika ziyadanisa ukuthi abantu kabananzelela ukuthi impilo iqakathekile kanganani. Ngoba ungakhangela lapha ama-generals la amabili la alwisanayo eSudan. Ungakhangela kuhle kuhle sibili akulantwelelwayo khona lapha ngaphandle kokuthi abantu bafisa ukuthi omunye abe mkhulu kulomunye kuphela. Kodwa ke kwenzakaleni kwakhona khonokho akutsho ukuthi khona bona laba ama-generals yiba abalwayo. Basebenzisa abantwana babanye abantu ukulwa ukubhidliza i-infrastructure ukwenza ilizwe libuyele phansi. Ungakhangela ukubaleka kwabantu besuka eSudan laba bamanye amazwe yabo abebekhona khona lapha ama-embassies. Ukhangele konke lokho okwenzakalayo kuyadanisa sibili kakhulu. Mina ngibona ngathi hhayi kusesekhatshana engxenye ukuthi beme ukulwa lokhuyana ngoba kakukhanyi olesandla phezu komunye. Mina ngangikhumbula ukuthi engxenye i-army yakhona e-general lo oliphethe i-army uzaba lamandla ukuthi ehlulelwana obuya eseceleni lo owe-Rapid Forces.
Ubona azani kodwa kuyagcina ngani empini le ngoba kukhanya azani ziyakhala okumangalisayo Mthombeni.
Kuza kuqhubeka kulokhu kulwiwa kubhidlizwa abantu belamba abantu bebaleka abantu bechitheka ilizwe lichitheka lalo libuyela phansi. Okudanisayo ukuthi isikhathi eside bona laba ama-generals babelwisana lalabana abe-South Sudan. Bengathi kuyalwiwa khona ngale iminyaka yonke leyana edluleyo. Kodwa ke labana sebengathi balokuthula sekusilwa bona labo bobabili. Le nkulumo zabo zone zabazenzayo angazi ukuthi zizalethani ngoba nxa belokhe belingana kungekho owehlulwayo amboni ukuthi kuza kuba lokuma kwempi le masinyane.
Umnumzana Rafael Mthombeni ulandela okwenzakala kwele Sudan ekwele Melika. Sixoxe laye eseDallas, Texas. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. umongameli Joseph Biden welemelika ubikwa ezaba ngumkhokheli wakuqala welizwe lakhe ukwethekelela elePapua New Guinea sesembusweni ngoba eza kuya kulelo lizwe ngemva kokugqiba uhambo lwakhe kwele Japan evela emhlanganweni we-G7. Lokhu kwethulwe isikhulumeli sesigodlo sikamongameli ese-White House uKarine Jean-Pierre. Kulezi dumbu ezingamakhulu edlula amane 404 ezifunyanwe emifuleni ehlukeneyo e-DRC engozini yokuthathwa kwabantu ngamanzi ngemva kokuna kwezulu likazamcolo. Iziphathamandla zakulelo lizwe zibika ukuba kusese lamakhulu lamakhulu abantu abangaziwa ukuthi bangaphi, bangabe bedinga uncedo lokuhlengwa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Inhlanganiso ye-Fraser Institute ithi eleZimbabwe lisemuva kulamanye amazwe emhlabeni wonke jikelele ekutholeni abafisa ukungena kubhizimusi lokwemba amatshe aligugu lokunye. Inhlanganiso le yethule umbiko lo namuhla kulandela uphenyo elwenze nyakenye emazweni ambalwa. Ithi amazwe alemithetho engaqedakaliyo lokunye okuvimba osomabhizimusi abangizama ukungena kwezokwemba akuqela eMozambique, South Sudan, Angola, Zambia, South Africa, China, DRC, Papua New Guinea, leTanzania. I-Fraser Institute ithi amazwe akuqela eMelika, Canada, lamanye akwenza kube lula ukuba osomabhizimusi bengene kubhizimusi lokwemba okujiyeneyo. Uphenyo lolu lwakhangela njalo ezombusazwe, ezokuthwala impahla, imigwaqo, isimo sikaZulu, ukulisana endaweni zokwemba, umthelo we-tax lokunye. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomphathintambo kahulumende obona ngezokwemba okujiyeneyo kwele Zimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Billy Gawule okubandlale ZANU-PF.
Angazi ukuthi yena kulukhuni ngaphi, yebo phela asikubalekeli ukuthi kwezinye indawo kuba khona i-corruption, abanye bafuna ukuthi imali esikhwameni sabo. Kuyatholakala khona kwana njengoba sigamelele umumo wonalowo khona owe-corruption ngensuza namhlanje. But kodwa-ke okukhonayo ukuthi imumo elizwe, le mithetho ekhona elizwe, hhayi kayixothi muntu, iyavumela ama-investors abazomayina. Akhona ama-foreign companies amayinayo lapha eZimbabwe. Anitazihlanganile hlupho konke obolatinabo bani bani bayamayina, asazihlanganile lohlupho olunjengalo ukuthi abantu bangaphandle abafuna ukuthi benze imisebenzi enjalo bathola kulukhuni ukuthi bazincedishe, bathole ama-license, bathole yonke into. Bona nje abantu bethole ama-license zize nabantu abazimele bodwa abangasho ama-companies abanye abaprotestayo besenza nje bathola nje ama-license babanjwa kuhle kakhulu kugatha lwe-ministry ye-mine.
Abanye abantu nje abazimeleyo laba kumabandla aphikisayo bathi hayi bo phela velube lo mgodi awulaqinisi ukuthi kusasa uyathathwa ngubani, babe bekuzompolela abanye abanye ngabakuchayayo into ezinjalo. So ungazani kulohlupho khona
kuyatholakala ezikhathini eziningi ukuthi abantu kulamagovu phela kithi singakubalekeli khonokho, kungakhathaleli igovu lakhona ngelakobani, but amagovu akhona athi engazwa kuthiwa imayini. Nangikubona khona kwezikhathi kwakusenzakala kwakulamanye ubaba mhlambe ngebizo wayethi engezwa kuthiwa igoldi ligobhoze kwenye indawo, sithiyathi indawo yakhona ngeyakhe nani 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 nani, kodwa wagcina sekukhuzwa izinduna umuntu wakhona naloyo lihlaga wayezama ukwenza into ezinjengalezo. But asikubalekeli kithi ukuthi ukuganga kuba khona vele, but lezo yizigangu phela kithi zezenza umsebenzi wokubhanga, siphambanisa imihlelo yokuthuthukisa ilizwe.
Umnumzana Belief Gawule okubandla leZANU-PF sixoxa laye ekobulawayo. Kodwa umnumzana Fortune Mlalazi okubandla le-CCC uthi kunengi okungenziwa kahle, okungenziwa kahle nguhulumende weZimbabwe.
lizakhumbula ngesikhathi sikamgabe sasile Indigenization Act eyabalekisa abantu abaningi. Kuthe sokungena laba ongabi lababusayo manje, kabazange babe besacaca ukuthi benzani ngaleyana policy. Okwesibili okungathandwa ngama-investors yi-politics engekho stepu. Akwaziwa ukuthi kusasa i-army izavuka ithethe yini, kumbeni umnango kuzaqhubeka, kumbeni i-opposition izathatha. So khonokho yikho okwesabisa ama-investors.
Ye, nxa sikhangele ilizwe leZimbabwe manje kutshoni khonokho?
Siphakathi kohlupho olukhulu kakhulu uma sikhangele ilizwe lakithi eZimbabwe, ngenxa yokubana siku-situation esingathi thina i-desperate edinga ama-investors. Unfortunately, ngalezi zathu ezimbili nje kuphela, zikhona eziningi engizigqambileyo. Ama-investors angeke aze unless and until size sibe stable politically, unless and until kuze kube le policy clarity. Kodwa ke kuyalungiseka lokhu njengoba sisiya ekhethweni. Izikhathi eziningi vele kuba unstable, engathi isizathu esesithathu kubana siya ekhethweni, njalo ama-investors ayaphehlela emuva efuna ubona ukubana kuzenzakalani kulelo khetho. So ke ufanele sibe labantu ababusayo abazayenza istability in terms of politics. Okwesibili, abaza kwenza i-policy in terms of investment ibe very clear, njalo ama-issues e-corruption.
Unomzana Fortune Mlalazi ubandla le-CCC besixoxa laye ese-Johannesburg kwele-South Africa. Ulabatsha abathi ukuyafunda emakolitshini ukuchitha isikhathi ngoba laba abangafundanga kangako bakhomba ngophakathi abafundileyo besidla ingqoqo zomlomo. Kubika uTobias Mudzingwa.
Osakhulayo ubheka impilo Ncube ohlala koBulawayo uthi kungcono ukuphanda imali kulokuyafunda emakolitshini ezifundo zaphezulu.
Inani labantu abangaqhatshwanga liphezulu kakhulu, okungangokuthi ukuya e-university kuchitha isikhathi lokudlalisa imali ngoba umuntu uzaqeda athole lelo degree kodwa uswele umsebenzi.
Kodwa uBinon Ncube okhokhela inhlanganiso emele izifundi eZimbabwe National Students Union uthi kuqakathekile ukufunda emakolitshini.
Kuzafika isikhathi lapho uthi ilizwe lizalunga khona. Lapho elilunga khona, abantu kuzamele bakhuphe amaphepha okutshengisa ukuthi bafundile kwenzela ukuthi benelise ukuqhatshwa. Akusoze kuthathwe abantu okuthiwa ngama-dealers abalemali, kuzafuneka amaphepha. Sithi thina abantu abatsha abaqhubeki ngokufunda.
UMajuri Mathe ohlala eKwekwe uthi uma abasakhulayo behlolisisa okwenzakala eZimbabwe kulezi insuku, babona ungani ukuthola isithupha semfundo yaphezulu akuncedi lutho.
Abaningi abaya emsebenzini after i-university bayaqalisa katsha ukufunda umsebenzi. And most of abantu abaya e-university, most of them are copy and paste students. They don't know anything. So experience is better than university.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Themba Kuyemoyo, uthi uhulumende nguye owenza ukuba abatsha bekhangelele phansi izifundo lezi.
Nxa sikhangele isimo sokwenzakalayo manje, ukuthi uzathola umuntu ole-degree, uthole umuntu ole-diploma, uthole umuntu ole-masters, usebenzisa indlela ekhulunywa ngupresident okuthiwa yikungwavangwava. Angikwazi ukuthi kutshoni kungwavangwava. Osokusenza kinja izibonele kungcono ukuthi ivele ingasayo esikolweni iye ngwavangwava.
Umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, umfundisi Useni Sibanda, uthi abatsha kumele befunde okuzwayo ngoba balakho labo ukuthola amathuba emisebenzi elohlonzi kwamanye amazwe.
Umhlaba wonke usuyilizwe elinye elilodwa. Ngakho kuyakwanisa ukuthi ufunde lapha eZimbabwe uthole umsebenzi eSouth Africa, uyethola umsebenzi kwezinye indawo. Ngenxa yokuthi lokho okufundayo la uyakwanisa ukuthi ukusebenzise kwezinye indawo. Ngakho abasha kumele sibakhuthaze ukuthi bafunde.
Umphathintambo kahulumende obona ngezemfundo yaphezulu usikhwicamfundo Amon Murwira uthi abatsha akumelanga bemelele ukuqhatshwa uma sebephutshe izifundo zabo. Uthi kumele besebenzise ulwazi lwabo oluphezulu ukwenzela ukuziphilisa. UMurwira uthi kumaviki asanda kwedlula izikolo zemfundo yaphezulu zaphiwe izicoco ngumongameli Emerson Mnangagwa zokwenelisa ukulungisa okuchiyeneyo ngemitshini yakulezi insuku okuncede ilizwe ukuba lingakuthengi kwamanye amazwe. Umeli wePhumula edalele parliamente njalo olilunga lekomiti yebona ngezisebenzi zikahulumende lenhlalakahle kaZulu kuleli dale, unkosikazi Sichelesile Mahlangu Uthi umbono wokuthi ukuya emakolitshini ukuchitha isikhathi uzabisela muva ilizwe.
Ilizwe lethu kalizama ukuguquka shuwa ngoba eqinisweni elizweni lethu ongafundanga kusisikhathi uzabe ngcono ngoba ongafundanga maybe nguyo lemali ukudlula ofundileyo. Asikuqakathekiseni lukhona oko ngoba kudala sasisazi thini ukuthi umuntu ofundile ikakhulu umbalisi nguye okhangelelwa njengomuntu ophezulu kodwa khathesi umuntu ozithengiselayo o umuntu oyenza kwenzayo ngoba bakhuluma ngokuthi bayangkwava ngkwava usengcono kakhulu kulokuqeqetshileyo.
Kulinganiswa ukuba izikolo zemfundo yaphezulu eZimbabwe zipha izithupha zokuphutsha izifundo ukuzifunda ezingafika inkulungwane ezingamachumi amane 40,000 ngomnyaka. Kodwa abalutshwana okumangalisayo abenelisa ukuthola imisebenzi kumankampani lakuhulumende. Abanye behluleka ukwenza imisebenzi yezandla ngenxa yokuswela imali, ukusilela komlilo kagetsi lokunye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Unkosazana Lawrence Banda odabuka eZimbabwe usebiselwe esikhundleni somkhokheli wenhlanganiso yeStreet Net International ebona ngenswelo zabasebenza emigwaqweni emazweni adlula kancane angamajumi amahlanu.
International ihlakaliso esebenza nabantu abathengisayo, abathengisa emigwaqweni, abathengisa emamakethe, abanye njalo abantu benza umsetshenzi akela etshiyeleyo. I-Street International itholakala emazweni ango-54 sisebenza nama-organizations apho safike 57 abenza imisebenzi efananayo abamele abantu abasebenza emgwaqweni okugoqela ne-organization esinayo eZimbabwe, iZimbabwe Chamber of Informal Economy Association.
Ye, sizokuthiwa usanda ukukhethwa ke ukuthi ube umqondisi kumbe umgcinisihlalo wenhlanganiso le. Yakusitshela ngamafutshane ngakhonokho.
Yebo, dube ngikhethiwe. Amalunga e-StreetNet evela kuwo wonke amazwe abebuthele eRwanda eKigali kwenziwa ke ukhetho lwabakhokheli abatsha be-StreetNet. Ngenhlanhla ngibuyiseliwe esihlalweni ngoba kusukela ngo-2016 bengiyikhokhela i-StreetNet ngaqala ukukhethwa ngise-India ukuthi ngibe ngu-international president. Kwahlala iminyaka emithathu bayakhethwa njalo eKyrgyzstan. Lo nyaka ngikhethiwe eKigali ukuba kuqhubeke ngibe ngu-president we-StreetNet.
Ye, kutshoni kuwe khonokho njalo lelizwe leZimbabwe?
Mina lokhu kutsho okukhulu kakhulu ukuthi eZimbabwe singabantu abahlelekileyo. Singabantu abahlelekileyo kubi nje ngoba ilizwe lethu alibanga kuhle kwezomnotho lakwepolitiki. Kodwa abantu beZimbabwe bahlelekile, bayakwazi ukuphatha imisebenzi ngoba kuyisibaba ukuthi amazwe wonke la aphubelelayo afika 57 babebelokhu bephikelela bekhetha umuntu weZimbabwe. Batsho nokutho ukuthi bangikhetha nje ngoba ngibezela kuhle umsebenzi, ngiyikhokhela kuhle i-StreetNet. So lokhu kuyasijekisa ukuthi njengabantu beZimbabwe sinobuciko ekwenzeni izinto. Okusilelayo nje yikho lokhu ukuthi kwezombusazwe angazi ukuthi sehlulwa yini.
Unkosazana Lawrence Banda okuhlanganiswe ye-StreetNet International besixoxa laye eseHarare. Ulive Talk namhla kuhlelo lwabatsha olwe The Connection untu ngabe ligomo oxoxa la usakhulayo bamabandla ezombusazwe ehlukeneyo ngamalungiselelo okhetho lwalonyaka. Singake hlukani isihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Uhlangothi olwezimstat lamhla lwethule umbiko oveza ukukhuphuka lokwehla kwenzuzo yomnotho welizwe kusukela ngomnyaka 2019 kusiya kumnyaka ka-2022. Ibandla le-Citizens Coalition for Change libikwa lingakaqedi uhlelo lwalo lokudinga abazalimela kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lawekhansili lanxa sokwedlule inyanga lolu khetho lwaqalisa. Inhlanganiso ye-Fraser Institute ithi eZimbabwe lisemuva kulamazwe wonke omhlaba jikelele ekutholeni ukungena kubhizimusi yokwemba. Siqhuba lapho uhlelo lwethu lwanamhlanje. Ngolivalisayo umthembo sithemba uKips Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.